Inkulumo yakhe ngendoda esiyethukile, indoda ngethuka iyaqalisa ukukhuluma izinto ezingaqedakaliyo, ama-threats okuthi abantu bebona ngani nguGoliyathi, kodwa ngabe akayethukanga, ngabe kakukhulumi konke lokho. So uyakwazi ukuthi inkulumo yakhe enegative leyi iyademoralize abantu, inikeza abantu impression yokuthi bengaze bevote, akasoze phume. Ngilindele usuku lapho kuzathiwa uDliwe wayalela esikhundleni edliwe, kwacaca kwa-announcewa ukuthi uDliwe. So mbona ngazathi inkulumo ka-Emerson i-right eyikhuluma ikhuthaza abalandeli bakhe, izama lokudemoralize amaZimbabweans, ngoba ungabatshela ukuthi kasoze phume. Kulabantu abaningi abangasoze benjani bayevota besithi hayi kakhipheki, kodwa alubana kuya ngokuya civil ngeqiniso. AmaZimbabweans kufuze bephakame ngobuningi beyevota, befake umuntu abamfunayo. Bengafaka umuntu abamfunayo bese sibona ukuthi lowo osevuke ukuba yisigebenga elizweni lomthetho, umthetho uzakuthini.
Ucharamba la isizwe sithi ilanxa uchamisa engaze enqobe kukhetho, umnankagwa kasoze aphume embusweni. Ungathini ngalawo mazwi?
Lokhu baba kukhulumayo lo ukuthi yena engaze adliwe kasoze ephume esikhundleni, uSmith laye wakutsho, kodwa wathi sedliwe waphuma. Okudingakalayo kuphela ukuthi abantu beZimbabwe ngalesi sikhathi samanje ababonayo ukuthi kulethwe untshintsho, lokuthi kulethwe uhulumende wentando yabantu ukuthi bevote, kabasukume bebhalisa ngobuningi babo, especially abantu abasakhulayo, ngoba ikusasa yabo igarantiwe yivoti. Okwahanjwa kwalelwa ngamazipra ukuthi abantu bebelelungu ngelo lokukhetha uhulumende abamfunayo. So lakathesi abantu bengasukuma ngobuningi babo beyobhalisa, kuthi ngelanga lokubhalisa behambe ngobuningi beyevota, kube sokusithi amabandla afuna ukuthatha lawo umbuso kabasukume befake ama-polling agents. Inkulumo kababa loyo ukuthi engadliwa kasoze ephume esikhundleni, hayi, inkulumo yegwala elizama ukwethusela abantu lokudemoralize abantu, ngoba uyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe ungabatshela ukuthini, kangisoze ngiphume ngaze ngidliwe, bazabona kungasela sizathu sokuthi beyevota.